o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 Nkwekwezi 2018 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje
abaningi baphuma kuma political parties sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama uduwo lethu luvela kuma political parties ngoba ama political parties are controlled ngabo baba
ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezano PF impumela yalo yemukelwe ngesolo enkulu abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba bayisilinganiso esingcosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvula nti uDani Masukume nguye esimkhethanga ngasimfuni thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuna.
Amalunga ebandla leZANU PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle. Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethelo lezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba beyisilinganiso esingcosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lephalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZANU PF isikhona kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihayirambwi Mushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Because abaningi baphuma kuma political parties sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama uduwo lethu luvela kuma political parties ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Evumelana lonkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi ubudlwangudlwangu obubekhona ngesikhathi sama-primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesabisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuluyo. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epathini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu obuthize. So omama izinto zenoise ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezinokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto eziqoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithu esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistreyo omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama-candidates.
Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lePhalamende unkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabo mama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwamaprimary abakaze babe lenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhlazi manyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethele zindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Ababuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabeMedia Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obengumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uAmbassador Simon Kaya Moyo uthi selokhu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqhathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo. Xa engaba khona ohlukumezileyo saziseni masinyane, kumele
sihloniphe.
Kumele sihloniphe imizamo yethu.
Us
kumele sihloniphe isibindi sethu. Kumele sihloniphe lekusasa yethu. Masiqhubeni umsebenzi wethu sindawonye, sivume nalapho.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusesemasinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections ebandleni elibusayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokutshayana, betshayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebandla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ephethweni kuzaba njani.
Uqhubeke ethi uhulumende akakazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba soko bekukhulume ngakho okweminyaka emingazi. Ivini loo ndoda okhutshiwe ubaba omgazi laba bekukhuluma ngakho ukuthi khona khona siza ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanya ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka womkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media, Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza, uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa lokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usibhala ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zitho kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe kudlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa la coste lobe kuthiwa IG40. Lapha ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lesikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kutheke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kanti ke sebencuma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Le yinto echazwa kunobhalo ebandla le United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisela ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zicwale.
Ipolitiki yethu engiyichulo mina eyakhathesi ivolile, ivoliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le uze ilunge alibana kuthiwa ingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo namanzi uzwache zibe clean.
Akuthathanga sikhathi ke kwasuka obunye obudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tswangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sokutshayana langezibhakela nasengcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli bezana PF namanye amaqembu ezombangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempila kahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi bebe ngakhokele. Ngakho ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokubhithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zempisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, bathuthukise izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hayi azayimboni into enjalo mina. Ngakuthi balwela thina, ngakuthi sebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthi sibathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Kodwa kwabanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabanengi okukudala bemele indawo ezithile edala lePhalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu, abanqotshiweyo ekhethweni kusitsho ukuthi ePhalamende bazalugxoba kuphela nxa besiya kwethekela njengowonke wonke. Malestulo 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkhankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o vice president bazakhethwa ngopresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngisho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yime nithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana nalabo abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi, uyazenzela indoda lemsebenzi, imisebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzwile ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi kasozihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana Iphithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Umafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobilize ngobushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawe indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe leZANU PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukugxotshwa ngesikhathi sonisana. Asonde elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Kulaptop lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU PF lele MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esola ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
Amalunga la aweZANU PF avela endaweni ezehlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuchiyeneyo ejengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprimary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromond North, Goromond South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade bejengisela njalo isakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvulo anti uDani Masukume nguye esimkhethanga kasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simela hayi asikufuni. Nxa ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa thina abantu sikwazi abantu esibafunayo. Asikuthakazeleli kakhulu vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho fair lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe laba abantu abakhethiweyo laba abantu they were forced ukuthi sibavotile we were forced thina ukuthi sibavotile vele asibo bantu bethu laba asibazi lokuba bazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi asibazi.
Omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi kwenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetenola kaGonya nguye onqobile ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokuwine uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisi ngoba thina ayisiyo umuntu esimkhethile ayisiyo kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella kaGonya waqelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imiganu eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi ukaGonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi bokuthi ukhetho kaluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimgibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Bindi isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANUPF umnumzana Believe Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eCholojo. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo lube lubi uhlelo lolikakhulu esigabeni samithetsholosho amawadi amamanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukisele ekuseni ngo-6 kuzokuthama 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehamba umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi ekhasti ivoti yakhe engabothi ubonakale kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Amawadi amakhulu anjengabo-wadi 8 nalamawadi anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu amaseza amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kumaseza sibathathu abayeshile kuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle lolu luhambe kubi kakhulu izinto lezingazingasalungiswanga wasilimaza as a party family lapho siyakho. Kwakubona ngathi election ukuthi abantu bayafika bezedinga abantu abavotisayo. Ama polling officers akona adinge, alindelwe. Ilanga lokhu into siyazi ukuthi election abantu abavotisayo yiwalindelwa, abalindela abantu. Bafika a day before balungisa izinto zabo. Abanqabe fika kuphela bezikhathela ivote yabo behamba. Ikakhulu nxa kuku-ward center indawo ezikhathane. Ngingazi kwezinye indawo but endaweni yethu ube kubi kakhulu. And abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho. Sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries?
Into endabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfo wethu uGawuli uyavuma ukuthi nako phela ama-primary aseyenziwa ezana asiyethu uGawuli olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo eziningi bayakhona sebele emanyuzibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi sihlala sizongezakhamzi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje uzivuse nxa kufika kuma-elections kulezi ezinge kungahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa le-ZANU PF lapho umfowethu uGawuli akhona. So kathesi kube kuhle futhi lake kubaqonde bake beza ubuhlungu bakho nje nxa sihlala sikhuluma izinto kulezi zinto ezifuna ukuthi zibanje kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshona. Senzile khonapho. Asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sazi abakhuluma nge-ZANU PF. Uzananzela ukuthi abantu abanayo amabandla bona abi kakhulu abantu abalezikhundla abasisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatheni ngathi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela ukuthi bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khanye ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa engxenye ukuthi kuye kungene esikhathi singabantu abatsha engxenye kube lama-new ideas kube le new blood. Khosi engxenye abantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke lime eceleni ke sizama abanye abatha engxenye bengavuselela umnotho walelilizwe.
Sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawuli, isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenza. Ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani ngabantu. Khonoko umonakalo naloo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimaza kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma ngokuthi thina hayi khona umuntu abantu baqakathe ukuthi balalele. Kungamongala isifika ngale ngaphansi sengithola ukuthi i-leadership ngapha phezulu kayikwazi kodwa ngisenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu bathole belindise ilanga lonke ngubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu bethole bengadlanga ilanga lonke solo ngidesho ukuthi awusethi kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yakho ngendlela enjalo. Kubi kakhulu okuyinto lokhu ngeqiniso uzabe lokuthi ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu asinedemonstration party headquarters ngale besola indlela ukuthi ngayo ukhethe lolu nobongameli uhlelile ukusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa azasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sokuyakhanya ngani ukuthi sisebenzisa thina amapholisa kungephathi angani ukuthi senza amapholisa angani izinto yokuze ngephathi asikho isifuni khonokho siyasimulisa njengebani.
Mnumzana Sibindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Sibona ungathi hayi ibandla le-ZANU PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewinile bazame ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Ngananzela owenzalo ebandleni le-MDC khathesi yabona uChamisa Donse Siyale, yabona uMakhube Donse Siyale ngoba into enkulu hlesi iqashwe njengezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele kuhle khathesi nxa bekhetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansilo loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Nxa ufaka umember of parliament ufaka umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Lesikhodo ngalikonfusion ephezulu
lelakho elokugcina mnumzana Gawuli
kuyalungisiswa lokho sithandekile ngeqiniso umongameli kukhona okukhangele kuyalungisiswa lokho umsebenzi omkhulu olandelayo naso ze kuvuka use ngezinto zabantu abaluthwana ababili abathathini.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla le-ZANU PF sixoxela eseJolojo endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Singangehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU PF yamukelwa ngensolo enkulu, abesifazana bekhala ngokuthi bathiywe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla le-ZANU PF atshengisela esigodlweni seGarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.